Ngibhodile lapha ngilandelela uhlelo lona lelo ukuthi abantu kungani bengasukumeli phezulu, asengilandelela lezindlini ngikhangela lapho kuyikho kubhaliswa khona. Ngithola ukuthi abantu kakubatshelwanga i-voter education leka izengibe khona. Izethi yaphiwa imali enkulu yi-United Nations kumbe yi-European Union whatsoever. Leyinye yasuka kuzani leyo. Akuzenge besinyelele abantu nazenge kube nomhlangano yayibuthanisa kumbe ukubona abantu behamba amadodi so abantu zabakwazi. Abanye bebeyintela ukuthi ah thina sikwazi ukuthi sihlala sivota. So kathese siyamangala ngathi sithi thina siyevota siyebhalisa kutsha njani thina kade vele sihlala sivota sikhona ngathi emabhukwini lani okuvota. So lokhuyana sibona ingazani i-problem ilezeke. Yikho lapho kule problem khona.
Nkosazana Khumalo, ubona njani kungaba kuyini okubangela abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukuyabhalisa?
Ngivumelana nalo lo mkandlakuleyo yokuthi akuzange kwenziwe i-voter education. Okunye okukhona ongazani ukuphica labo abanelisa ukuthi bayirejista ukuthi babe ngamavota ludubo lwe-proof of residence. Iningi labo lami ngengabhodabhoda ngikhangela emasenta zabo okurejistwa khona. Ngafika emakethi ku-5 kubulawayo lapha. Abantu bagcwele phambi but e-tenting yezethu kungela bani. Ngasengibhodabhoda ngixoxisana labathi namavenda ukanti isizathu sokuthi lingangeni liyerejista lingamavota yisiphi. Omama engakhuluma lapha babesithi bona udube silale ukuthi singenile phakathi lapha kwathiwa sibuye bebufakazi bokuthi sihlala ngaphi. Enye into uhulumende angayaziyo kumbe ucatsha ngomunu uyayazi. Ezindlini lapha iningi labantu bethu balotsha ikakhulu emalokitshini uyanikisa ukuthi ufike endlini elezindlu eziyi-4 kube nemuli eziyi-5 zibe ngu-6. So izekhi ifika ingani yakhonona ingathola ukuthi kubuya abantu abalitshumi bevela ndawonye bebhalele ugwalo ngumnikazi muzi oyedwa. Ontanga bebekhala ngokuthi njengoba lokhe likwazi ukuthi yonke imisebenzi kasilayo lezindlu kasilazo. So esizamsukumisa sibelekezele ukuthi kwaziwe ukuthi sihlala ngaphi ngubanini uhulumende ekwazi ukuthi wakhizela izindlu lokhe wangenayo akazenzi. Akazakafaki imigoqo ukuthi abantu bathole izindlu. Basebesithi bona owabo umbono ngokuthi kanti nxa uhulumende sithi ufuna babanike ubufakazi ukuthi bahlala ngaphi, yena uhulumende enguye owapha abantu izithupha. Angithi isithupha siyakhombisa ukuthi ngisizalwane zaseZimbabwe, ukuthi ngihlala ngaphi sokudingani. Yene sazi ukuthi wakhiselini.
Mnumzana Mkandla, sike saxoxa labanye abathi bona ngabasoze bebhalise ngoba abasiboni isizathu sokuyavota ngoba bengesela themba lamabandla akhona kathesi. Ukubona njani lokho?
Yebo, kungaba kunezinye izizathu zona lezo amabandla wona la akhona. Kodwa-ke okuqakathekileyo ukuthi abantu sebehlukuluzwe kakhulu nguyena lo uhulumende wezandla. Njalo nxa abantu besithi bayavota bese bebekwazi ukuthi sobulobutoso sobenziwe njengakhona lokhu ukuthi kathi bona benza i-voter education ngobani khulukhuyana kuyabahlukuluza abantu. Ubusuyadinga yena i-proof of residence emuntwini okwazi mhlophe ukuthi khona uthwele isithupha seZimbabwe. Khulukhuyana kuyabahlukuluza abantu ngoba leyo ncwadi le kuzeyithole ngise ngikhangela nakhona ngale lapha kwade kusetisayiswa khona kuthiwa khona abantu bebhala ama-affidavit amanye amakhansela beqoshwa nabantu labo kuthiwa khona bayiqalisa ukuyefotokopa amabhuku abo abanye hamba lamabhuku awezibhedlele ukuthi bayagula kodwa ibhuku lelane libhale i-adresi yakhe. So-ke usiza ukuthi umuntu lwane kuye yenye i-proof of residence edlula khona laphana njani yena ngasomnikazi wenu. Khona kuyona kuyahlukuluza abantu bagcina bengasela themba. So khonokho kuyedike kuyadingakala ukuthi abantu kabakhuthaze ukuthi kabaqinisele abantu behambe bezivota.
Ye, Nkosazana Khumalo, wena uthini ngalokho esikuzwayo ukubana bakhona abamadolonzima donda ukuthi bayebhalisa ngenxa yokuthi bathi bona kathi vele ngingabhaliselani wona amabandla akhona engathembisi?
Ye, hayi, bakhona bona laba abantu abanjalo. Njalo kayisiyo ndaba yabo ngoba kambe shuwa iminyaka isiminingi silokhu abantu bebekezela seze sifika 40 years alokhu bebekezela ngokuhlukuluswa. Olunye udubo ngolokuthi uyazibuza weza wedanxa uphuma endlini ukuthi ngihambe ngiyezeki ngiyezeki ukuthi ngibhalise ukuvota. Lapho ngizafika khona bese ngitshela ukuthi ukufumela incwadi yakhe enhlala khona ugijime uyedinga incwadi uphenduke ukuthi eyanali uphenduke. And ngakhangela futhi iningi labantu abangasafuni ukwenza lutho ngama-survivors e-Gugurahund. Kulabantwana abatshiywa ngabazali ababulawayo ngesikhathi se-Gugurahund. Abantwana bona labo kabanazithupha abanama-birth certificate.